Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhlaka 10 kuMpandulo 2023 ngoGibsdube. Endaweni zethu lamhlanje.
Sihlelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizano ukuthi akula president.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 was already. So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like us. And they also have winners among them.
Ibandla lezanupefliti akula khetho oluzakwenziwa kwele Zimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Kuvuka umsindo enkundleni yemidlalo obekungqilana iDynamos Highlanders. Sathulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhulumisana lomanyano we-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bakhangelele ukuba i-SADC izabancedisa kudaba lwabo lokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Inhlanganiso ye-SADC, African Union, ne-European Union bethula imibiko ethi ukhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe mhlaka 23 Ncwabakazi kalwenziwanga ngemfanelo. Akesizwe uMava ikhuluma ngabakwenzayo khona manje.
Indaba yethu ibanjwe yiSADC, yikho labona singayangekhothi ngoba amazwi abuyayo SADC, African Union, European Union lamanye athize bakufaka mhlophe ukuthi ama-elections la awahambanga kuhle, izanu yatshontsha yavuxa. Yikho-ke singake nsuku zonke lokhu sitshela abantu ukuthi kwenzakalani ngenxa yokuthi uma ule mfumba awufanelanga utshengise isitha. Iqiniso likuzwile ukuthi sathuma i-delegation yethu yenza kuthiwa i-diplomatic offensive. I-SADC isist ngakho. Yikho ke mbona ngani thina sihlelwe satshontshelwa ithemba likhona ngenxa yokuthi amazwe wonke asetshelizano ukuthi akula president.
Ye, siyabona baba Mafa ukuthi kuningi okwenziwa libandla leZANU-PF. Siyabona ke ukuthi sokugcotshwe umongameli, sokugcotshwe abasekeli bakhe, kwagcotshwa lamalunga edala lephalamende aku-CCC leZANU-PF. Akusayindawo phela konke lokhu. Akunjalo baba Mafa.
IZANU ibamba ngamandla njengoba liyazi ukuthi wonke umuntu oqala ukuyicebisa ukuthi uphambanisile uba yisitha sayo. Sicela abantu bakithi babe nethemba, into le ayisiyo seyaphuma ezandleni zethu ngoba iSADC yiyo efuna ukuthi ama-elections aku-SADC ne-Africa ahambe ngendlela. Thina sizalitshela masinyane kodwa iqiniso ikuthi eZimbabwe akulahulumende okhona ngamandlwane. Abantu bangalahla ithemba. Ngokuhamba kwesikhathi sizatshela uZulu ukuthi kwenziweni, singaphi, siyabona.
UMnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Tafazwa Mugwadi, obephethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla le-ZANU-PF.
what challenged the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abathukhethwa lokhutshwa ngayefanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Lokho akwenziwa ngababandla aphikisayo akukho sibili kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hathi esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka yemihlanu okwamanje akula khetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028 Okunye lokhu okukhulunywa ngamahunga-hunga nje, asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe, lwenziwe ukhetho okunqobe khona uMongameli Emmerson Mnangagwa, nami ngikhethe ukuba lilunga ledale lephalamende. Pho, olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo, okwamanje selidumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 one, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember a day before they had promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not much to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and that it was concluded and nothing stops continuity.
Lo umnumzana Tafatswa Mugwadi obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwemimpi kokubandla leZANU-PF. Kuzenjalo osanda kukhethwa ukuba ngusenator esabelweni seMathebeleland South unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi uzasebenzela uZulu.
Ngingakabaphatheli lutho abantu bakithi, ngithanda ukubabonga ukuthi siphume emlonyeni wesilwane. Abantu bemasouth bafaka uvo lwabo, ilizwi labo, bakhekha abantu ababafunayo. Yize sisitsho siphinda futhi ukuthi ukhetho lolu belungekho free, lungekho fair. Sitsho ukuthi sivote nzima, sikhampeyine nzima. Kusiya ngani ngasikhuluma nje imizingwane silayo, iGwanda South silayo, insiza South silayo lebulilima. Kodwa okungasenani engikuthembisa abantu beMathebeleland South, iMathebeleland yonke ijikelele, yikuthi nginelizwi labo lapho engiyakhona eHarare. Abakuthembe lokho ukuthi ngizabamela, ngizabakhulumela ezintweni eziningi ezihlupha iMathebeleland South. Ngilokukholwa ukuthi abantu abantu baMathebeleland jikelele bayazibona ukuthi elizweni leZimbabwe bazintendane bangabantu abanganakwa ngumuntu, kodwa kakhethi sebelo muntu waba bangamthuma loba yimini abayomelwa bayokhulunyelwa. Okumele kubuye eMathebeleland, sizaqinisekisa ukuthi kuyabuya eMathebeleland.
Singathi-ke okukhangele kakhulu ukuthi uzabakhulumela ngakho njalo bamele ngakho kungabe kuyini?
Mina njengomuntu ohlala ekhaya enyangunanzele ukuthi sikhohlakele thina kulo sikhumbulayo. Basikhumbula kuphela mzukana kungama-election bezosiphathela lokhu lalokhu okungama-chickenini okungasisi indawo. Kodwa sesikhuluma ngenguquko, inguquko ebambekayo esiyibonayo asiyiboni. Sinethemba lokuthi abamele abesibathumileyo njengeMathebeleland South, abamele ibandla le-Citizens Coalition for Change bazayinetha inguquko leyo ngokuqinisekisa ukuthi labamba amahofisi ababamba ama-ministry nxa ngabe ngumgwaqo kumele ukuya eMathebeleland kawubuke nangempela. Nalokhu kunje iMathebeleland eningi asilazulu thina, sifuna amadambe amaningi, funa amanzi. Ikakhulu siyakhala futhi ngamanzi emakhaya lapho, phinde sikhale futhi ngokuthi kunje bayafika abembayo besenda igolide lethu emakhaya ethu lapha singafuni lutho thina njengabahlale njengalangesigaba. Ngifisa khona lapho ukuthi igolide leli elombiwe eGwanda, elombiwe eSilabhusi, elombiwe eMatobo, elombiwe eplamtri libhenefithe abantu balapho. Abantu balapho bathole inzuzo kikho. Ma ngabe umsebenzi kumbe igold claim nawo bele claim kungumuntu waleso sigaba masifuna ukuchinja izinto ezinjalo ukuthi siyazimela simela abantu bakithi ngoba ngiyabona ukuthi imizwe nemathebeleleni alikafiki eParliament akekho umuntu okhuluma nemathebeleleni kakhulu
unkosazana nonhlanhla mlotshwa ngusenator wesabelo semathebeleleni south besixoxa laye esemadobho Sihangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sibe sidlula inkulungwane ezimbili 2000 abantu ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo. Inkokheli yegroup of 20 isanda kugqiba umhlangano wayo omkhulu lapho ethibe khona isinqumo sokuthi kumele kulungiswe udaba lokuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine nele-Russia. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Sinana masiko wesizwe manje laba bamkhulu.
Umthaka esikhangela ukuhambelana lomgubho wenkosi umzilikazi kaMajobana. Sizoxoxa lokuthi lomnumzana Nkululeko Gobalanda mathe ngeviki ephelileyo esithi baya khona ngale ke emhlahlandlela. Sibevela khona emhlahlandlela. Sisizwe ukuthi bathini namhlanje. Baba kaMathe siyawamukela kuhlelo baba.
Ngibingelele kusizwe sonkana jikelele kumagumba amanomhlaba ngibingelele kuwe emsakazi ngidlulisa ukubonga kakhulu kusizwe sonke ngomsebenzi esiwenzileyo sawuqala waba nesiphetho kwangakabi nokudonselana nokuhilizisana lokhu ngiyakubonga kakhulu kuZulu omnyama wonke ngithi siyabonga Zulu umthakazi omuhle kusebenzekile njengoba kade kungumkhosi womkhosi wenkosi umzilikazi umqalo wesizwe lesi sibizwa kuthiwa umthakazi namhlanje
abantu kwabakalilanda sekekwazi na ukuthi kwini khonoke likwenzayo
ekuqaleni abantu babangayizwisisi le nto becabanga ukuthi mhlawumbe kungabe kuyipolitiki kungabe mhlawumbe sifuna ukuthatha le nto kuthiwa yi-advantage ngolwasemzini kodwa esikunanzelelayo ngokuthi uZulu nje komthakazi sekuzwisisa namhlanje ngoba umuntu ngeke akuzwisise ngolongo lwani ngesikhathi esifanayo kodwa uZulu sekuzwisisa ukuthi hayi lento le akusiyipolitiki kuyisintu sakwethu bekumnandi ke kuqalelwe ke imatch njengoba sasishilo iqalelwe eMajobana yashaya yaze yayofika egcekeni lencwala lapho kutholakala khona ukuthi inkosi lobhengula yayithi umiphakimpi yayiphakela kumbe ngithi imayile parade ngolwasemzini lapho kokuparathelwa khona amabutho noma makunomsebenzi wesizwe ngoba kwakusenziwa le nto kuthiwa ikulima kube nesivuno sakuqala esikhanjiswa enkosini sikubone kubaluleke kakhulu ukuthi siyogoqa kuleyana ndawo sivile sibika ukuthi sesesiya komkhulu emhlahlandlela sesesiya khumbula inkosi yethu ngumdabulo wesizwe ke imatch isuke yaqonda lapho kusuka lapho ke ngoba besihamba sibika kumakhosi wonke abusa lelizwe sabheka esithombeni kababa uDr. Joshua Mqabulo Nkomo sakhona lapho ke sesingena ke umgwaqo lobizwa kuthiwa nguSolobhoni bekumnyama chu abantu ukukhomba khona ukuthi abantu baluthakazelela lolu suku sayofika endaweni lapho ke amabhasi bethutha khona uZulu sisiya emhlahlandlela eMatopo
kuyini okwenzakale khona ngale emhlahlandlela
kube mnandi-ke kakhulu ngoba azange saba nempazamo kuhulumeni esingasho ukuthi usiphazamisile siwelikame kahle amapholisa sasebenza nawo kahle kwaba kuhle yebo sithethi sisuka lapho-ke esitholo silibhekisa-ke emhlahlandlela amabhasi ebheka khona lapho-ke kufika khona kwaba nzima izinyosi zenkosi zikhumbula amakhosi wonke adlula kulomhlaba ngingagoqela ilembe leqamanye amalembe ukukhalipha nodume ehlezi kamenzi ilembe ushaka kasishayeki inyosi zahaya ke lawo makhosi zahaya ke inkosi umzilikazi ukhumbula ukuthi lesi sizwe esikhona manje isizwe kuthiwa ngamaNdebele awukwazi ukuthi mhlawumbe ungakhuluma ngaso ungafakanga inkosi ushaka ngoba ukuze sibe khona namhlanje lesi sizwe kuyukuthi sisuka emthonjeni wenkosi uShaka lokho bekusenza ukuthi inyosi zibonge zihaye inkosi uShaka zihaye inkosi uMzilikazi badliwa lapho inyama zibonge kakhulu izinduna bezikhona obaba uMathema obaba uMachazi ngale ihlenzi izinduna odakamela zonke nje izinduna bezikhona ezesizwe senkosi uMzilikazi iphila inkomo kudliwa inyama kanjalo nje bekumnandi kakhulu kusebenzeke kahle kakhulu saze sayaphetha
okunyeke Mvukamandi
esesokufisa ke manje ukuthi singozulu uhulumeni alidikleye lolu suku olubizwa kuthiwa yi-King Mzilikazi Day Heritage esifisa ukuthi sisazozama ngempela ukuthi sixoxisane nakahulumeni ngoba laye ngicabanga ukuthi sekuzwisisa ukuthi into le akusiyipolitiki kodwa kulusiko lwethu lina thina abantu besiNdebeleni esikufisa ukuthi kube uyaludeclare lolu suku sizazama ngamandla wonke ukuthi mhlawumbe unyaka ozayo lube soluzwakele ilizwi lethu lesicelo sethu kohulumeni ukuthi kube lusuku olungaba iholiday ukuthi wonke umuntu akhona ukuyabungaza inkosi uMzilikazi engunanzelileyo futhi nje ma ngisuka le emhlahlandlela ma ngingena lapha ngihambe edolobheni ngijikajika bengibona bonke abantu bavunulile okukhomba khona ukuthi sebezwisisa ukuthi sokuyi-heritage day sokuwumkhosi inkosi uMzilikazi noma ubuhambile emhlahlandlela bungayanga kodwa sukwazi ukuthi uma uvuka ekuseni ngalolu suku sokufanele ukuthi ugqoke ezesintu okukhomba khona ukuthi uyakhumbula umbumbi wenkosi uMzilikazi.
Namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Baba mkhulu, babe lobo lokoko, kanjele zinyezi.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyentsha. Mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala kwabaseRoma ichapter ka-5 iverse ka-5 lithi lona ilizwi lenkosi lethemba kalidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo ngifuna ukukhuthaza abalaleli bami namhlanje ngendaba yethemba kulula kakhulu ukudangala lokudana lokulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi lindaba yethemba abantu abaningi babeka ithemba labo phezu komuntu kumbe babeka ithemba labo phezu kwezinto bona abalamandla okuba bazenze abanye abantu ithemba labo liyabe liqinile ngenxa yokuthi umuntu esithi hayi ngilamandla okusebenza ngakho ngithemba amandla ami kumbe abanye umuntu uyabe ethembe inotho alayo kanti lapha namhlanje ngifuna ukuthi sithatheni ithemba lethu silibeke phezu kukaNkulunkulu ngiyakwazi ukuba abaningi sokusele inyanga ezinlutshwana ukuba lumnyaka uphele kulula kakhulu ukuthi udangale usucabanga ukuthi ubukambe lumnyaka waka-2023 usuphelile ngingenzi izinto eziningi ade ngifisa ukuba ngizenze ngakho-ke ungalahla ithemba usucabanga ukuthi umnyaka usuphelile ngiye ngakukwanisa ukwenza lezo zinto kutho ukuthi lapha ithemba lakho ubulibeke phezu kwamandla akho ubulibeke njalo phezu kokuthi ngisesenesikhathi esingaka mina namhlanje bengifuna ukuthi ithemba lethu lonke silithathe silibeke kuJesu manje uJesu kasebenzi ngokuthi thina siphetheni ezandleni zethu ukuba sinemnotho omngakanani kumbe ukuba silezinto ezinjani ezenza kube lula ukuba-ke siphuthe lokho esifisa ukukwenza njalo uJesu nxa sibeka ithemba lethu phezu kwakhe nguye-ke umnini mandla wonke nguye owadala izulu nomhlaba uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngolizwi uJesu uyilizwi likaNkulunkulu njalo-ke ithemba lethu leli engikhuluma ngalo namhlanje lithemba lokholo ayisosifiso abanye abantu babe khangela isifiso zabo ngoba nxa uJesu ngekho phakathi kwento leyo ithembayo kuba isifiso nje singaphelele emoyeni kodwa nxa ithemba lethu leyame phezu kwedwala elimu Jesu Kristu alibe isifiso kodwa liba lithemba lokholo olungaba lempumela esiza kuyibona lokhu ke kumele kusinike ithemba eliningi kakhulu njalo ke kusikhuthaze ukuba nxa ithemba lethu likuJesu njalo ithemba lethu liyabe lime kuJesu njani lime kuJesu lime ezwini lenkosi akutsho ukuthi izinto esimele sizithembe ngokholo kumele kube yizithembiso zikaNkulunkulu eziphakathi kwelizwi lakhe uNkulunkulu sinika izithembiso eziningi singabantu siyilizwe nje leZimbabwe sihlezi phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu uNkulunkulu yena uba nendlela aziveza ngayo aziphuthisa ngazo lezo zithembiso abanye abantu babefisa ukuthi ngabe uNkulunkulu bambamba isandla bamtshengisa ukuthi enze njani manje unguNkulunkulu yena uphuthisa izinto ngendlela yakhe engokwezinye isikhathi nxa thina siyikhangele singacabanga ukuthi manje ngabe uNkulunkulu wenze so kumbe ngabe ukwenze ngalesi sikhathi kumbe ngabe ukwenze ngalindlela uNkulunkulu ngakho kumele simnike ithuba lokuba asebenze ngendlela yakhe
Akuyiphethe mfundisi
baba sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ongabe lahlekelwe lithemba ukuba ziveze kithi ziveze ukuba wena ngumnini mandla wonke ziveze njalo elizweni lakithi ukuba wena uNkulunkulu awehlulwa yilutho ngegama likaJesu siyathandaza amen inkosi libusise njalo igcine
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga ukukhulu kwentungami linkomo kwezabatsha uTaboka Ncube uxoxa lo mpendulo Ncube Wokethe ukuba ngukansila kaWard 17 esigabeni seMangwe uNcube ukubandla lezaphu.
Abahlakaniphileyo bathi ikusasa ngeyenta. Mina ngakubona sokufanele ukuthi hayi sengisesigabeni esokuthi khona ngikwanise nami ukuthi ningene for ukukampaigna ukuba ngukansela ngoba umuntu akangeke aqala ukufunda esekhulile uqala ukufunda esasemncane akhulele entweni yona leyo ayifundayo ukuze lapho ma kwenzakala khona amaphutha akwanise ukuthi abadala bekwanise ukumfundisa
ngesikhathi ukhankasela ukuthi uvotelwe ukuba ngukansela yiziphi izinto ongathi usifundile okulolu khetho olusanda kwedlula
ngifunde okuningi kakhulu okwakuqala kuyikuthi umuntu evele engumuntu ngabantu umuntu kazikhethe umuntu ukhethwa ngabantu njalo umuntu mayesebenza usebenzela abantu kazisebenzeli yena nemuli yakhe usebenzela abantu umuntu kumele abe nesineke ebantwini njalo masiphila singaba sizakhamizi zaseZimbabwe siyazi ukuthi abomakhelane bethu nabo bayeZimbabwe singakhathalekile ukuthi umuntu ungumhlobo bani uyindebele o ulishona o ulikhiwa sonke singabantu baseZimbabwe njengoba leli lizwe lakhululwa ngabantu ababefisa ukuthi iZimbabwe ibe nokuthula ngoba masilandelela ihistory eyakudala sinenzelela ukuthi umuntu onsundu wayencindezelwe ngakho sesilithethe leli lizwe sekukuhle ukuthi khona siphilisane siphilisane kahle singabantu abansundu kungabi nodlame
njengokhansela osegcotshiwe yiziphi izinto eziqhakathekileyo endaweni yakho okhangelela ukuthi ube uzilungisisa
izinto ezigqakathekileyo engikhangelele ukuthi sincedisane nezakhamizi siziyenze kugoqela i-primary school eyaseNew Damu kuWard 17 kugoqela amadamu adubukayo kuWard 17 yonke kugoqela njalo le ndawo yokufundela engaphezulu i-high school ukuthi abantwana mabe behleli emakhaya bengahambi imango emide belanda izikolo ngoba manginanzelela abantwana
abantu. Yelo ke umnumzana Mpendulo Ncube okhethwe ukuba ngukansela ku ward 17 esigabeni semango bexoxa lapho ke lo Tabo kaNcube we studio 7. Wezemidlalo ubudlwangudlwangu buphazamise umdlalo ophakathi kweqembu leDynamos lele Highlanders enkundleni yeBarberfield Stadium namhla emini, kubika uJoseph Njanji.
Akula vela kuhlanganiswa ezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akwele Zimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudinga ukuba kuxazululwe ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezinhlanganiso ezibonwa ngokuqhutshwa kumdlalo wenguqu nyakenye, njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana okuza kwenzakala.
Ukuthi babe bazolungisa izinto intombo zezilini singadlali i-social that abafana bethu kwanza ukuya emazweni la sikwanza ukuparticipate out of the country mina singaba ama-champion ngokanti sesiyalindingani ngatata
intathe zindaba yezemidlalo uNation Gokwerela laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kwele Zimbabwe
bangathola iqiniso elokwenzakalayo kunokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade beze batshela khonokho abafunayo bekuza kodwa nxabe sebebe kuground so bazabona labo eziye izinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe bebe le nto ebambekayo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Fort Spears elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lo mdlalo wenguqu elizweni.
IFIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangebepolitics nje ngoba abantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, ama stakeholders ukuthi bakuzwa njani, bakubona njani, yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu, hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho. Lalela abantu ku-society yabo ukuthi bahlushwa yini, njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenzela ukuthi kube lenqubela phambili. So siyathemba iFIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona umdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lenqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani ilistwe so that they be proven a unity among soccer people and the leaders, not to be greedy. Because as it is, abantu bagridi lokhu afuni kuphuma emgudleni lokhu afuni bonke, they want to be there.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eleZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi ilizwe leZimbabwe limisiwe.
Ye, saxolisa lapho ke sifakeke itape engayisiyo khonokwenzakaleke eBF kube lobudlwangudlwangu omangalisayo. Phakathi kweDynamos leHighlanders awusaphelanga umdlalo lwana wenguqu obuphakathi kwamaqembu lawa, ngoba besithi ke uNompembe uAlan Baswi uyekele umdlalo waqhubekela phambili kulabantu beHighlanders kade belinyaziwe belele phansi, njalo becabanga abantu beHighlanders ukuthi bangathola umbeko kodwa kusahamba kanjalo. Isiphathamandla seHighlanders uRonald Moyo ebengadobha ucingo ezama ukukhuluma laye. Umsekelo weqembu leDynamos uKaren Mataka uthi basuke baphaphatheka indawo yonke ngoba sokunzima eBF amapholisa lawa athi abophe abantu abathize abambalwa kulandela khonokho okwenzakale eBarberfield Stadium. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisa uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.